So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlazi ku-30 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abika ukuba kube lengozi yebhasi egenquke kwalimala abantu abalithumi lane emgwaqweni osuka eHarare usiya eChirundu.
Ibona mina kulinyathelo elihle kakhulu leli elizagoqa abantu abanengi ikakhulukazi abavelele emhlubulweni wakhona ke eMpumalanga.
Udaba lokubotshwa kosakhulayo wachothoza abantu besindebeleni enkundleni yokuxhumana eX wabotshwa ludala inkulumo.
Uhambo lwethu luphumelele kakhulu, sinanzelela ukuthi kuya kwethu ngale okwenza iZimbabwe government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise yakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi
ibandla le-MRP lithi likhangelele ukuthi idale le-SADC tribunal elavalwayo livulwe ukuze kuthoniswe amacala afanale legugurawundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapholisa abika ukuba kube lengozi yebhasi egenquke kwalimala abantu abalithumi lane emgwaqweni osuka eHarare usiya eChirundu. Ibhasi le ibisiya kweleZambia. Lengozi ibe yiyo enkulu ngekhefu lekhisimu lekhefu lePhasika. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi uzethula amanani engozi eziyabe zenzakale ngaleli khefu ngomvulo.
The Voice of America.
Udaba lokubotshwa kosakhulayo uRyan Ziso ongacothoza abantu besindebeleni enkundleni yokuxhumana wabotshwa ludale inkulumo. UTanaka owekolejini leNust wamangalelwa iziphathamandla zalikoleji ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana AX eseyisa abantu besindebele. Sikhuluma nje uTanaka usestokisini njalo ukhangelele ukuthoniswa ngolwesibili. Udaba lwakhe luthiye abanye besithi bekungamelanga abotshwe, kodwa abanye besithi utheze olulenkume ngokunjalo kabotshwe ukuze abalimbono efanale yakhe eyokubandlululana ngomhlobo bangalokothi bakwenze. Sixoxe locubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yes, induzile kande lolu daba olukajaha lowu ose obotshiweyo enasti okuthi ukhulume kubi ngabantu besindebeleni. Ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu leli. Elizagoqa abantu abanengi ikakhulukazi abavelele emhlubulweni wakhona ale eMpumalanga ukuthi bazi ukuthi khona ukuthuka lokweyisa lokukhangelela phansi esinye isizwe ayisiyonto elungileyo, ayisiyonto ebambanisa isizwe, ayisiyonto ephumelelisa isizwe. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi umuntu ofundileyo kangako nxa ngisizwa ukhanya ngani ngumntwana ose kulokhu zenseze esiyaqeda iyunivesithi yakhe ukuthi ulokhe lomqondo onjalo thina sikhangelela ukuthi ngabe ngumuntu esingamuthi becelezi enlightened osesazi ukuthi khona isizwe lesi samaNdebele isizwe esinjani. Kulusizi kakhulu lokho, kodwa ke inyathelo elithethwe uhulumende langamapholisa linyathelo elihle kakhulu elizagoqa abantu abanengi abangahloniphiyo, ngoba isizwe sethu sesilohlupho lokuthi asisela nhlonipho ikakhulukazi abantu abavelela khona ngale ngasemhlubulweni wasempumalanga abasela nhlonipho labantu besindebeleni okuyinto embi kakhulu okuyinto eyichayela ihlombe kakhulu enziweyo abomthetho engithemba ukuthi abomthetho bazathatha futhi inyathelo eliqinileyo futhi ukuze lalabo abalengqondo efanayo bangaphindi futhi balongothe futhi ukuthi khona bakhuluma izinto eziqhekeza isizwe ezidivide isizwe phakathi into embi kakhulu leyo ngishayela ihlombe abomthetho ngisithi mina even abama courts ithemba bazathatha lindaba serious bamgwebe lo isigwegwe lesi esikhulume kubi ngabantu
bakhona abathi bona labantu besintwini abesindebeleni labo bahlala bethuka abantu abavela entshonalanga ngamagama amabi ubona njani lolu daba kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lokuthukana khona
indebele kulusizi ukuthi ebantwini bakithi labo silabo abantu abangakwazi ukukhuluma abakhuluma kabi ngabanye abantu mina ngibona kuyindlela embi kakhulu ukuthi khona sikhulume sikhangele umhlobo singakhangelanga lo muntu oyenze ububi lobo kuyinto embi kakhulu okuyikuthi nxa kungaqhutshekwa kanje abantu bebanjwa ngendlela enje ngibona ngani lokho kuzakwenza ukuthi isizwe siphumelele siye phambili asikukhuthazi ukuthi khona umuntu athethise isizwe kodwa sikhuthazi ukuthi umuntu akakhangela kakhulu makhomente against umuntu ongenzanga kuhle kukhangelwe yena hayi khona ukukhangelwa imuli yakhe kungakhangelwa lokuthi uvela ngaphi isigaba sakhe kungakhangelwa lokuthi uphuma kuluphi ulimi kumbe ukhuluma luphi ulimi kuyinto embi kakhulu leyo esingayikhuthaziyo ngapha kithi komthwakazi ukuthi nxa zikhona izigwegwe ezinjengalezo ye kumele umthetho thathe indima yawo umuntu wonke aziphendulela ngecala lakhe abelenzile elokweyisa abanye abantu adivide abanye abantu okwindlela engalungayo
lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko siphinde saxoxa lomnumzana Masimba kuJera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ngathi mina asiqaleni ngokuthi ubandlululo is bad awumelanga sina njengabantu beZimbabwe sive lo bandlululo against each other kodwa ngibona njengani ama institutions ethu la ma structures ethu from time to time yibo ababangi problem leyo ngoba awukabi lenkulumo econclusive about indaba yeGukurahundi for instance nxa ungakhangela i-education system yethu I promote ukufundwa kwamanye ama language so wonke khonokho kubanga ukuthi abantu bafile njengani amanye ama tribes are more important than abanye which is engathi a very bad and dangerous thing
manje ngokubona kwakho ukubotshwa kukalondoda kuzenza yini ukuthi abantu bengabandlululani bengayenzi lokho kuthiwa yi-tribalism ikakhulu ebulenjini lapho
angiboni ukuthi ubotshwa kwakhe undoda kuzancedisa iproblem esilayo iproblem esilayo ayifuni ukuthi lama punishments kumbe ama penalties anjengalawo ngokubona kwami kumele sibe le conversation sibe le nkulumo sibili e frank ukuze sihloniphe wonke ama tribes aseZimbabwe udubo esilalo ukuthi kulamanye ama tribes afila njengokuthi bona baqatheke uwedlula abanye and bayakwenza khonokho mihla ngemihla without any punishment, without any penalty, without any reprimand. So that case esifika ku 44 years ngenyanga ezayo siyasi celebrity 44 years. So kumele ngibona njengani kube le nkulumo engabakhona sibele ukuthi siyangaphi how do we also respect amanye ama tribe
kodwa nxa sikhangele udaba lona lolu olokubandlululana le tribalism lungakuludaba olukhanya soluvuka yini
bona njengani udaba le tribalism ludaba olukhona luyavuka from time to time kodwa asiyabi le ndlela yothi siqede i problem yangkhona once and for all. So uzabona ukuthi udaba lokhona luyavuka beat indaba ze employment, beat indaba zokuthi as education engangizi engikhuluma ngazo ngaphambilini. So uzabona ukuthi luyavuka udaba lolo from time to time kodwa thina engxenye sifuna ukuthi singakhulumi ngapha.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera. Ibandla leMthwakazi Republic Party MRP libambisane lezinye inhlanganiso ezigoqela eyabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo nguhulumende laya kwele Namibia ukuyakhuthaza ukuvuselelwa kumthethwandaba weSADC Tribunal Court. Injongo yenhlanganiso lezi ibingeyokuthi indaba ezigoqela iGugurahundi kumele zithoniswe kulumthethwandaba. Sixoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besiya petitiona ke iSADC Tribunal Court ekwesevinduke Namibia ukuthi sifuna ivulwe ngoba iZimbabwean government yathi ngemva kokuluza kwayo icala lokuthi ama-plus ayawathathela abamhlophe awabuyele kubanikazi yakhuthaza amanye amazwe eSouthern Africa aweSADC ukuthi kawasuspende ama-operations aweSADC Tribunal Court.
Manje ungasitshela ukuthi uhambo lolu luphumelele na njalo likhangelele nini ukuthi kube le mpendulo?
Ngiyabonga kakhulu. Uhambo lwethu luphumelele kakhulu. Sinanzelela ukuthi ukuya kwethu ngale okwenza iZimbabwean government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise liyakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi nxa engathethwa yikhothi enjengeSADC Tribunal Court uhulumende weZimbabwe engatholakala elecala. Ungananzelela thina kakhulu kathi esibhizi ngodaba lwe self determination esesi approach inhlangano zomhlaba ugoqela bona uSADC AU o UN lamanye amazwe njengabo Britain angama stakeholders edabeni lwethu. So ke lokhu kwabethusa kakhulu ukuthi ikhothe njana ibe khona isebenze ngoba kuthi ukuthi amacala anjengawe Gugurahundi genocide masingaphanyeka laphana lodaba lwethu lwe self determination ikhothi liyana ingalibamba ngendlela eqondileyo. So ngokunjalo sathi sisikhona ngale eNamibia sathumela futhi ingwalo zethu kuma-lawyers ethu kwele Botswana ukuthi ayeseva iSADC House ngoba sinanzelela ukuthi ikhothi le-tribunal yayingasuke ama-head of state eSouthern Africa but ngeyokuseva ama-citizens amazona lawa aseSADC.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani uzaqala nini umthethwandaba wangkhona ukusebenza njalo likhangelele ukuthi liyahambisa nini udaba lweGugurahundi?
Ye, ikhothi leyi njengoba sesiqalile lamanye ama-stakeholders ukuphakamisa udaba balolu asoze silubeke phansi ngoba vele abakwenzayo akukho emthethweni njalo baba divided amanye ama member states eSADC awakusekelanga ukuthi ikhothi le suspend ama operations. So ngokunjalo sesivumelele ama stakeholders njengoba labona ukuthi sasilama lawyer khona ngale Namibia silama lawyer khona ngale Botswana handa over ipetition eSADC House kuthi ukuthi udaba lwethu luphezwe kwamagqwetha ukuthi balugijimise kabanzi. Ngabona liyananzela ukuthi le court liyana ayikesulwa ukuthi SADC Tribunal kutsho ukuthi ngezindlela ngokomthetho ukususpendwa kwayo vele kwakungasonto eqondileyo bakwenza beganga. So thina sizaqhubeka ke sifaka ipressure ukuthi i-court le ivulwe ngokwasemthethweni ibuye isebenze ngoba ukuvalwa kwayo vele kwaba lokuganga phakathi kakhulu. Uhulumende weZimbabwe sebona ukuthi icala lama-farmers waliluza.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampawa fo wembula
Kwezemaphandleni izakhamizi lenkokheli zesigaba seWange leSenkayi zithi ngesimo sendlala yalonyaka ebangelwa isikhudumezi seyezi leEl Nino elidala ukungani kwezulu uhulumende kufuze abone ukuthi uyaholisa uzulu wonke ukudla engabandlululi ngesimo somuntu ngoba indlala ihlasele wonke umuntu ikakhulu emaphandleni. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokupheleleyo eseWange.
Bathi okuvamileyo yikuba lapho ugatsha lukahulumende oluphathisa abaswelayo olwe-social welfare seluthe lwafika esigabeni lwandise ukukhetha abantu ngenzuzo kanye lesimo somuntu okwenza ukuthi iningi licine livalelwe ngaphandle kohlelo. Esinye isakhamuzi unkosikazi sitshengisiwe Sibanda ongunobhala webhuku lakoliva Khumalo esigabeni semathetshaneni eNkayi uthi akula ovunileyo kodwa kuhola ihlekana nje kuphela.
Njengebhuli kasobhuku sikhanya singu-20 kodwa libe selithatha abantu abayi-6.
Ongusobhuku njalo wesigaba semkhayeni ngaphansi kwenduna uMvuthu eWange unkosikazi Jerita Ncube uthi komile emakhaya njalo kabathokozi ngendlela ingalo yosizo lukahulumende elulwa ngayo.
Nxa lihlala lingu-2 liyaphiwa okuyi-20 kg kwakungumumbo. I-20 kg yomu nxa uwedwa uyaphiwa 10 kg uhlala wedwa uphiwa 10 kg kam 10 kg ungayidla inyanga yonke uyadlani 10 kg akulalwa njalo umumbo wakhona kuyabe kule dodi nxa usubiyela vele kuyabe kungalali lutho.
Umnumzana Joshua Ngwenya we-BHA Bethesda emangweni weJambezi eWange uthi ngesomiso sendlala le inhlelo kufuze zilande abantu kungakhethwa mhlobo.
Okusemakhaya kuyafika ngikhuluma kathesi badle umgodla kambe kusiyafika yosona izikhathi kuyabe kunjani. So lapho uhulumeni zuyila kufanele avule elinye ilihlo elibanzi ngoba kunzima yikho nambinjani. Thina esikwesabayo ukuthi abantu sihlala lapho. Nxa singayela ukukhuluma iqiniso, bazafa abantu kube sokungani thina sikho.
Isakhamuzi seNkayi umnumzana Jamela Sibanda wenduneni uChugulu uthi ubukhoni lobo bengezwa njalo yokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Lapho emakhaya kule ndlala enzima kakhulu kakhulu kakhulu. Ukuthi le ndlala sikhale ukuthi kuza kuba lezidombolonyaka. Njalo akulandlela zokuthi ungazincedisa ngoba emsebenzi ayitholakali lapho emakhaya.
Umholi kaZulu wakulesi sabelo umnumzana Richard Moyo kaphendulanga imbuzo wayethunyelwe ngumsakazo we-Studio 7 mayelana lesimo sendlala kulendawo lokukhethwa kwabaholayo kanye lokungenziwa nguhulumende ukuphathisa izakhamizi. Ngokutsho kukahulumende inani labantu abafika phose izigidi ezintathu zakuleli liyalamba njalo lokhu kukhangelelwe ukwanda ngokuya kwensuku. Abenhlanganiso ye-UNICEF bathi phezu kwendlala le iningi liyaswela njalo amanzi ahlanzekileyo okuyikho okwenza umkhuhlane wesihudo i-cholera iqhubeke isidla amalangabi njalo ibulala. Loba kunjalo uhulumende kakuvumi ukuthi isimo sendlala sesisibi eqina ngelokuthi amabele enele e-Grain Marketing Board ukusiza uZulu osebunzimeni. Ngimele i-Studio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.
Sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje sicubungula eziphathelane lamalungelo abesifazana kugqijwa inyanga yokunaza amalungelo abo emhlabeni jikelele. Asizweni umhlonitshwa esilayela.
Ibizo lami uFethekele Chabangu, ngingu-director eWaters Women Development Association in Zimbabwe. Kule nyanga leyo ukuze sibungaze i-Women's Month sihlanganele nje endaweni eyi-1 ku-Ward 8 sahlanganisa ama-Ward 3, 4, 5, 6, 7, 8 endaweni eyi-1. Ama-Ward aseGwanda North. So sihlanganele nje singabomama ngoba silama-project vele okuthuthukisa abomama. Ama-project amanye ngokufuya iy'nkomo, abanye bafuye imbuzi, abanye benza bayalima balezingadi, abanye ngabathungayo. Like bebezoreport ukuthi benza kanjani kuma-project wabo, sebenze kanjani ngoba lama-project injongo yalama-project ukuthi idlule kuye wonke umama. Mangabe kungeyinkomo umgomo ikwazi ukuthi mangabe seyisize a certain group ngoba sinokubafaka bebe ngama group of 12 ikwazi ukuthi mangabe sebethola inzunzo bayakwazi ukuyidlulisela kwabanye mebaba bengabe babafuye inkukhu ngalezo sikhathi so bathe masihlanganela besizo celebrate umama siselebrate nempumelelo yabo ukuthi sebengabe behambe okungakanani so masiyenza lento lesiyenze ngathi yisho ngoba labadebele izilimo zabo abathunga ingcebethu abathunga impahla bonke nabo besiza sikwazi ukuthi njengabomama sikwazi ukusupportana sikwazi ukuthengelana andinjalo sikwazi ukuthi sidlulisele ama project kwabanye ngoba sile new membership ukhona abanye abajoinileyo abangakawatholi lama project okuzithuthukisa ngoba ama members ethu asuke e-affiliative so nathi kumele nje njenge organization sikwazi ukuthi labo mama sibathuthukisa kanjani ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzimela emakhaya bakwazi ukuthi nabo batholele abantwana babo isinkwa iproblem ade sesinayo enkulu kakhulu ngendlala amanzi awekho abantu abatholanga kahle emasimini kodwa asikwazile ukuthi sincedise abanye nabo bakwazi ukuthi bathole nabo izifuyo zokuthi bafuye like zisuke zingekho ziningi kodwa khona lokho okuncane sifile ukuthi njenge-organization sokungakwazi ukuyitshintsha impilo yomuntu ongesimama ohlala emaphandleni
njengoba sibona ukuthi kule somiso ezinye inkomo ziyacuba khona ngapho
kahle kahle le nto le beseyisuggestwe nje umphakathi wonke jikelele sesi-include konke nabobaba esigabeni nabobani bethi kungcono kudonethwe noma imali ekwaziyo ukuthi izokwazi ukuthi igubhe lamadamu ethu esiye sithembe ukuthi angasibambela amanzi sikwazi ukuthi maybe wangasinceda ngoba already sekagcwele inhlabathi and njalo kukhona iproject esisizwa khona yi-blanket mine ethembisa abantu amanzi izamile ukuthi lethela amanzi igubhela abantu imigodi yiyo nje into encane esiyitholile noma ngabe seyenze kuphela kuward 8 kodwa iyafisa ukuyi-extendiyela kwamanye ama-ward so that wonke umuntu asizakale ngoba yimine eseduzane ngathi ikhavara wonke umuntu nje kuleyo ward ngoba abantu bangikhona abaningi uthola besebenza kuyo leyo mine
libakhetha njani ukunhlelo zenu njalo labanye abafuna ukuthi bengene ukujoyina labo bengalithola ngaphi bengene njani
njenge-warders sihleli kancane kancane sisiba le mhlangano abanye siyabahambela emakhaya nala abahlala khona maybe kuma business center okanjani ngisho namanje ngithi i-membership yethu imphuvile kakhulu ngoba abantu sebene ID ukuthi kahle kahle le organization umsebenzi wayo yini uyakubona sometimes mawuthi afomi organization abanye basuka bayi mistake for a political party yebo sithe women development association kodwa nabo baba mabe bebona ukuthi senza kanjani bayajoin us nawo ama members abangabantu abangamadoda mase ujoin under organization yethu siyakwazi ukukufaka ku WhatsApp group yethu sine WhatsApp group ye organization la ishare khona i information then ama members wethu mangabe sekhona every year they affiliate nge 50 rand for i membership yakho ukuthi uzibonakale ukuthi nawe usase yi member yale organization
kulula yini ukuthi beyithole leyo mali izifuyo lezi abazitholayo bayayenelisa ukuthi bethole inzuzo ngazo
bayenelisa ukuthi bayithole inzuzo ngayo kodwa inzuzo yangkhona singathi ithatha isikhathi eside ukuthi itholakale ngoba ungacabangela inkomo inkomo singenzeki izale manje ingazali kodwa lezi zenkukhu bayakwazi ukuthengisa amaqanda bayakwazi ukuthengisa inkukhu zoba abalengadi bayakwazi ukuthi bakwazi ukuziphilisa abathunga ingcebethu sisupportana sikhona lapho njengabomama masenza ama-shows uyakwazi ukuthi sithenge izinto komunye kanjalo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sethekele Jabangu umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lenami usithandekile Mhlangani khonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association sihlaziya umumo wezomnotho elizweni
ngasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu ezitolo lapha sizwa kuthiwa imali iyakwele eZimbabwe kayisafunakali kwezinye indawo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Isimo sime manzozo emashop lapha ngenxa yokuthi imali yeZimbabwe iqhubeka igugudleka kakhulu. Emkambo kahulumende idola elilodwa selibizwa $23,000 plus. Kube sokusithi ke kulowo mkambo omnyama kwezinye indawo selifikile ku $40,000 $ elilodwa. Indawo eziningi sezisebenzisa $35,000 to $1. So khonokhana kuveza ukuthi umnotho welizwe ngasikhangela imali yelizwe leZimbabwe iqhubeka igugudeka amandla yayaphela ngoba nxa izindawo sezifuna ukuthi nxa ule dola leZimbabwe kube yi-$40,000 or between $35,000 to $40,000 to $ elilodwa. Khonokhana kuveza ukuthi amandla emali yeZimbabwe aya ephela njalo izinto ziyaqansa nsuku zonke.
Nxa sikhangela khonoku okwenzakalayo ubona ungani kusiyaphela umnyaka wonalo, kungasokunjani?
Kusiyaphela umnyaka sikhangela ukuthi nxa kungazange kube lezi ndlela ezisetshenziswayo zokuthi zenqabele ukugugudeka kwemali yelizwe leZimbabwe, kutsho ukuthi mhlawumbe sesifikile kumamiliyoni, sesibuyela khonke sasiyikho khona ngomnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho imali yeZimbabwe eyayingaselamandla, eyayingasanakwa ngumuntu. Ngokunjalo-ke singazi ukuthi njengoba kube lo governor omutsha we-Reserve Bank of Zimbabwe, mhlawumbe nxa uzabuya la maqhinga azenza ukuthi azame ukuthi akubambe ukugugudeka kwaleyo mali yelizwe leZimbabwe, kwenzela ukuthi lezi zinto ezitolo mhlawumbe sezingama ukukhwela nsuku zonke ngoba kathesi usungafulathele ekuseni ukuthi uphenduke emini ufice into sezixhansile ngendlela okugugudeka ngayo. So kungaqhubeka kunje-ke kutho ukuthi hhayi singena sibili eliweni elimnyama okuzakwenza ukuthi abantu beZimbabwe baphile nzima kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Kuyipasika kunje sithanda ukuthi sithi kubalaleli be-Studio 7 babe lepasika elihle, badlale kuhle, kungabi lobudlwangudlwangu ezigabeni lapho abakhona. Sikhumbule ukuthi leli likhefu lokuthi abantu bakhumbule ukuthi ukhona umuntu owabafelayo izono zabo. Ngakho-ke kungabi lo muntu ongena esonweni ngalesi sikhathi sepasika, babe lokuthula, babe lengqubekela phambili ezigabeni zabo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Sibanene njalo uhlelo lunye ngevikezana.
Sikubekela phambili ngohlelo abaculi bethu. Liviki silomculi kaMaskandi uTanki Siwela, yena ozibiza ngegama lokuthi Mqaphi emculweni. Linsizwa idabuka kusiphepha iTholotsho kodwa icula ikwele South Africa. Nansi-ke lapha ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlaladelayo elitsha.
Ngibingelele kakhulu ngokukhulu ukuzeshisa kubo bonke abalaleli beStudio 7. Ngiphinde ngibingelele kakhulu nakubo bonke abasakazi. Ngibonge kakhulu ithuba. Umculo kaMaskandi, njengoba namhlanje ngizolethulela i-EP kaMqaphi esihloke sithi Wangihlukumeza, futhi kuyi-CD yesithathu esenginawo. Kodwa nje manje ngithe angize nge-EP engoma ezingu-4 esihloko esithi Wangihlukumeza.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mqaphi yatholakala kulezi namba ezithi 0634805673. Sacela ukubuye ngiphinde 0634805673. 0674673. Uyatholakala umqaphi ngabe ufisa ukuthi mhlambe wazi ukuthi iCD noma iUSB noma mhlambe uyafisa ukuthi umqaphi ezokudlalela emcimbini wakho, uyatholakala ke kule nombolo umqaphi ngokusebenza ngila ezweni lase South Africa.
Ubachiyela wapha mazwi yabalandeli.
Ngithi kubafowethu nodadewethu, obaba nabomama, okhulu nabogogo, umsebenzi lo esiwenzayo okucula sizenze lithini? Suke sisenzela abantu. Njalo abafowethu beyeke ukuthi uma ngabe sicula umasikandi bese besibandlula sebethi sizenza amazulu, asizenzi mazulu. Singamahlabe zulu, so sisenyaweni oluraiti ngoba thina sikhule ekhaya besiwudlala wonke umculo. Phinde ngibafisele ukuthi njengoba kungama-holiday, abaye emasontweni, abaye emakhaya behambe kahle, bephephe, bephinde bayojika be-right. Ngiyabonga kakhulu ithuba msakazi.
Lathi siyabonga. Danki tanki. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilale.